So we see a decent about VOA in the valley.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 11 kumfumfu 2021 igama ngontungamile inkomo nazi ezihamba phambili kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Inhlanganiso yeZCTU ithi abaqhatshi kumele bengeze iholo lezisebenzi kulandela ukukhwela kwentengo yezinto. Ingcwethi kwezemithetho zithi umtshutshisi omkhulu kahulumende akalamandla okwalisa imithethwandaba ukuthi ikhulule abasolwa abetheswa amacala okutshintsha imali ngaphandle komthetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amathathu lane 34 belomkhuhlane lo. Luthi njalo abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bazinkulungwane phose ezintathu 2,847. Abahlatshwe ijekiseni yesibili njalo ingeyokucina bazinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6,359. Inani lasebebulewe ilomkhuhlane selifike kunkulungwane phose ezinhlanu 5,637 kuthi asebetholakale belawo sebengu 131,796. Lanxa umtshutshisi omkhulu kahulumende uprosecutor general umnumzana Kumbirayi Wodzi esithi ihofisi yakhe ayisoze ivume ukuthi abasolwa abetheswa amacala okutshintsha imali yakwamanye amazwe ngaphandle komthetho kumbe osomabhizimusi abathengisa ngentengo egxile emkambo wesitha bakhululwe ngemali yesibambiso ibail. Ingcwethi kwezemithetho thi lokho akukho emandleni akhe. Uwodzi utshele iphephandaba leSunday Mail izolo ukuthi bafuna labo abayabe bebotshelwe amacala la batonisiswe bevalelwe ejele. Ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe lithi liqhuba uphenyo phezu kwalolu daba ukuze kubotshwe izephulamthetho. Iziphathamandla zaleli bhanga zizahlangana labo somabhizimusi kuliviki bekhulumisana ngalolu daba. Igqwetha umnumzana Dumisani Dube utshele iStudio 7 ukuthi ukukhululwa kwabasolwa ngemali yesibambiso ibheyili lilungelo elisemthethweni elingeke lilawulwe nguhozi.
Prosecutor General akukho emandleni akhe ukuthi enxitshe abantu imvume yokubambisa ibheyili because ibheyili ngesisekelo sombuso omkhulu weZimbabwe seconstitution. Isina-constitutional right. Umuntu engakatholakali ukuthi ulecala kule mvumo yokuthi ibesuke endlini engavalelanga inkantolo kufanele tshengisele ukuthi ngumuntu ozimiseleyo ukumelela icala lakhe engabaleki lokuthi ngumuntu ongatholakala ngasiphi isikhathi lapho ahlala khona. So lokho abakutshoyo akuhambelani lesisekelo sombuso welizwe e-constitution. Ngakho ku-unconstitutional ambona ukuthi inkantolo izawulandela ikakhulu inkantolo enkulu eyayikhothi kusiya phezulu abo ambona bengalalela. Maybe emergency court because wesikhathi bethuka bengalalela khonokho but aphezulu inkantolo ezinkulu awona muntu uzawulalela ngoba ku-unconstitutional.
Ubu ubona uhulumende senelisa ukuqeda udubo lokutshintshwa kwemali ngaphandle komthetho yini njengoba esithi usezabopha labo somabhizimusi abathengisa ngentengo egcile emkambo wesitha iblack market?
Angifumani ukuthi bazaphumelela. Ungakhumbula ukuthi udala le kulo uMasimi Remba uwaba ngu-chairperson we-National Incomes and Pricing Commission. Abake bazama khona ukuopha amakhampani ayi-charge ngentengo enkulu. Kodwa akula muntu kumbe ola khampani eyayitholakala igwejwele owawusezele bevalelwe phakathi. I think kungabe kuyi-reaction yepolitiki engasoze sincede ngalutho. Ngizanika umzekelo sokuthi abantu bephula umthetho kakhulu amakhampani nalawa yiyo abantu ababusayo. Abanye bakunamaminister, abanye ngama-permanent secretary. So bazazibopha njani? Isifiso sabe sikhona but njengeminye yonke imizamo ye-RBZ I think uphunga ukukhuluma manje kuphela.
Ukuze udaba lomnotho lolu lulungisiswe kumele kwenziweni ngokubona kwakho?
I think indaba le kufanele sishiye singathi ngesikhiwa ngama-market forces aziregulate. I think ama-laws e-supply and demand aziregulate, i-economy aziregulate, kungela kungenela okuthile kwama-politicians. Ngoba nxa ama-politicians ingenela kwenza esithi kube le-artificial, kube sicina kusibe lama-economy amabili, e-formal ne-informal, eyenza ukuthi ama-politicians labanye abahlakaniphileyo bethathe advantage. So kufanele kwenzakale ukuthi i-market, ama-market forces aziregulate. I-rate aziregulate nge-supply and demand. Akula muntu akula politician ofanele ingenele khonapho.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha sixoxela ekobulawayo kasenelisanga ukukhuluma lohothi. Kusenjalo inhlanganiso ye-ZCTU isikhuthaze ezinye inhlanganiso ezimela izisebenzi ukuthi zifake abaqhathi incindezi ukuze bakhweze iholo lezisebenzi kulandela ukukhuphuka kwentengo yezinto ezitolo. Sixoxele nobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafeti Moyo.
Kufaneleke izinhlanganiso ezimela izisebenzi zibone phela ukuthi nxa i-cost of living isikhuphukile leholo njalo liyakhangelwa. So siyaqhakathekisa ke kuzinhlanganiso kumbe ama-affiliates ukuthi bonanini ke ukuthi nxa i-PDL isikhuphukile izisebenzi zingathola yini iholo elithethuthu. Nanku phela intengo layo isikhuphukile njalo sikhangela ngokuthi kukalutshwana kumbe akwenzakali ukuthi nxa intengo isikhuphukile iyehliswe njalo njengoba sibona ukuthi uhulumende akalamthetho oregulate ama-prices kumbe asikaboni singathi price control kumbe singathi inhlelo zikahulumende ezikhangelela ukuthi ama-prices angakhuphuki. So sokukithi ke thina sinelela izisebenzi ukuthi sibone ukuthi ngesikhathi ngesikhathi siyatracker ke ukukhwela kwezinto bese sibona ukuthi kuma negotiations kumbe kukhulumisaneni kwethu labaqhathi ngasector ngasector kumbe kuma enterprises siyabona ukuthi siyancedisa izisebenzi ukuthi phela lazo zitholeke iholo elingcono elingabe lihambelana lokukhuphuka kwezinto ezitolo.
Zikhona yini intengo esezehlile njengoba uhulumende ethembisa ukubopha osomabhizimusi?
Besingakaze sibone ke izinto zisehla ngemva kokuba uhulumende sethembise ukubopha ke kungaba ngabathengisa imali enkambo omnyama kumbe bona abaqhathi kumbe singathi abamabhizimisi nje generally nxa bekhuphula ke intengo yezinto azange sibone besehlisa nxa uhulumende esethe uyangenela ngokukhuluma. Ukukhuluma phela akutsho lutho, kodwa uhulumende akaze afake umthetho othi ke intengo yezinto kufanele ibuyele phansi. So asila price control ke phakathi kwelizwe. Asiboni ke intengo isehla, intengo ke ukwehla kwayo esikunazelela ukuthi singathi i-rate ekhwela ngayo yiyo esingathi iya-slower down esikhathini esiningi. Sesibone intengo ikhuphuka ngokutshona kwelanga, ngokuphuma kwelanga. Okungenzakala kuphela ukuthi singabona engxenye kusehla ispeed kumbe ngathi inano izinto ke ezikhuphuka ngalo, kodwa kukalutshwana kumbe akwenzakali ke ukuthi sibone ke intengo ke ikunywa kula lokhu kade isiyikho khona. So asikhangeleli ke ukuthi kungaba le price control, asikhangeleli njalo ukuthi intengo yezinto ingaqunywa.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU. Uya phambili umkhankaso wamalunga ezaphu adinga ukungena ezikhundleni kuCongress yaleli bandla ekhangelelwe ukwenziwa ekupheleni kwalinyanga. Sixoxele omunye wabantu laba, umnumzana Mthulisi Hanana, yena okhankasela ukuba ngunobhala jikelele wezaphu.
Bakhona abadala bethu abakuzaphu, amalunga ezaphu phakathi bandla lethu abangilandileyo bangicela. Sokuyinkulumo phose esingaba leminyaka engafika over 2 years now. Abadala besithi hayi Hanana akubuye uzolungisa lapha. So hayi namse ngiphakeme ukuthi ngizobamba iqhaza lithi njengoba abantu bengicela ngeza ke ngale, ikakhulu nxa ucelwa ngabadala bekucela ukuthi uzokwenza into yakini ozalelwa kiyo. Sonke vele sizelwe singamazaphu, nxa ungumuntu ngini okulepolitiki sonke singamazaphu, siyakhula nje sesikhetha okunye, kodwa ekhaya lethu lezepolitiki izaphu. So lamayi sengibiziwe ekhaya ukuthi ngizobamba ichaza elithize. Okwesibili, abantu bathi akula bantu abatsha kuzaphu, kumele sibonakale ukuthi sikhona ukuthi sizoncedisa izaphu. Ngeza ke sibe sithi hayi izaphu ilabantu abadala lakhe, abantu abasha bakhona sidlalela khatshana. So yikho lam okungenze ngaphakama ukuthi ngingabe ngichinga nsitha kula bantu abasha kuzaphu, lami ngekho phakathi.
Kungaphi lapho obona kusilela khona ofuna ukukulungisisa aluba nawe uthe wakhethwa?
Eqinisweni nkokheli ukuthi uzaphu in the last 12 years lokhu esaphuma kuunity besizama ukuthi sibumbe inhlanganiso ukuzananzela ukuthi focus ibingani khonapho kakhulu ukuthi hayi kukhanya ukuthi uzaphu selibandla elizimele lodwa, asisekho ngale kuzani. So ngibona ngani khathesi sesiku stage 2, istage sokuthi lathi siqinise isisekelo sonesi ukuthi sisaphuma ngale. Okusilelayo ke ukuthi sibumbe inhlanganiso ezabonakala ebantwini, eza abasemehlweni abantu, ezakhulumela abantu, ezamela abantu, ezabonakala isima labantu. Ngithanda ukuthi lami ngilethe experience yami engilayo, ngisebenzisana labantu bakithi bonke nje jikelele iZimbabwe yonke ngezinto ezibakhathazayo. Ngikusebenze khonokho nami ukuthi hayi izaphu nayo iyalimela, iyalenzela khonokho okuyisifiso zenu. So yilo ichaza engizolibamba. Okumele sikulungisise ukulungisisa inhlanganiso ime ibe inhlanganiso eqinileyo, ibe inhlanganiso enelisa layo ukuthi sekelwe ngabantu. Ngoba abantu nxa bengayisekela into kusho ukuthi kukhona abakubonayo okungahambisani labo kumbe okungahambi kuhle. So yikho la mengulandayo khona ukuthi sizokwenza izifiso zabantu, ngoba uzaphu uhamba nge-devolution othi amandla kayehle ayezabelweni. So mina engulandayo lapha ukuthi ngizohanesa amandla lawo ezabelweni abe yiwo abumba ukuthi uzaphu uqonda ngapi, ngoba yikho esikukholelwayo njengo
Bakhona abathi ikudala izaphu yaphelelwa isikhathi, nxa besitsho abanye bathi siya expire. Ungathini kulabo bantu?
Izaphu ayisoze ya expire, izaphu kayisoze yaphela, kayisoze yacitheka. Ngoba izaphu ivele yona iyo umama wama political parties wonke, umntwana angaza khula belendevu unina akabi mubi unina ka expire ngaphandle kwalokho ke bakhona abangatsho njalo bekuchiswa ukuthi khona mhlawumbe uzaphu akabonakala bantwini bengananzeleli ke izinto izaphu edlule phakathi kwazo izaphu idlule phakathi kwegugu round idlule phakathi kweunit yaccord ekade ithwalise nzima so nxa ufana lo muntu ovele emendweni nxa evele emendweni ke watshaya indoda kwathini kwathini angabuya emangobo ngoba abantu bathi hayi elumuntu angikhole ukuthi angiyenda kumba ngathathwa ngomunye umuntu kodwa nxa lo muntu angaphithuba like 12 years esiziphiwe lezi ukuthi umuntu lo ahlale phansi ageziswe akhula fidwe nxa ke elimele ngaphakathi aphole uyabona hawu umuntu uyavuka khwatshwa yikho esikwenzayo kuzaphu uzaphu ube limele ngenxa yento esidlule phakathi kwazo sesifike esigabeni sokuthi simvuse khwatshwa abuyele abe nguzaphu esivele esasasimazi yikho ubona lathi abantu abatsha sisiphatha isibamba amaqhaza anje ukuthi nxa ngivotile ngilibambe nxa umuntu ezathi izaphu kayisozisekelwe ngabantu thina siyini angithi yithi abantu bakhona so inhlanganiso vele ngama-grassroots umuntu 1% at a time so hayi othi izaphu iya-expire silonga relevant akakwazi okuzayo izaphu is the next best thing ezenzakala ku-political scenario yeZimbabwe
Umnumzana Mthulisi Hanana ukhankasela ukuba ngonobhala jikelele webandla lezaphu. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leNews Day livika ukuba intengo yesinkwa ikhangelelwe ukukhwela kulandela ukukhuphuka kwentengo yengqoloyi. IZimLife ithi amagqwetha asesole kakhulu unobhala kugatsha lwezemali umnumzana George Gubamatanga ngokwamukela izipho ezivela kusomabhizimusi owetheswa amacala enkohlakalo umnumzana kulakwashita Gwireyi. Ikroniko ithi umtshutshisi omkhulu kahulumende umnumzana Kumbira Iwozi uselaye ukuthi kuvulwe uphenyo phezu kokuthengiselwa kwegqwetha umnumzana Sipho Sami Malunga labanye bakhe iplazi le-ekadeni elisemguza lona eselihludunwe nguhulumende. IHeraldi yona ithi uhulumende usethembise ukupha isonto yeZCC Mutendi ilayisensi yokusakaza eyeradio. Isikhathi sembiko yenu.
Ngiyabingelela kuqala ngithanda ukubonga uStudio 7 ngomsebenzi omuhle awenzayo emphakathini yakithi. Ye ngifisa ukuphawula ngizwe kulobaba obekhuluma ephawula ngoChamisa wasethi yena mayiphawula wasekhuluma ngomqondisi moyo umkhokheli weMthwazi Republic Party. Ye kuyacaca ukuthi ubaba obekhuluma yena ngokwakhe akakathungululi akakaboni usase yisiphofu. Angeke uthi uChamisa uyadistejwa udistejwa ngubani ukuthi wenzeni. UChamisa lomnankagwa bayafana nje i-agenda yabo iyafanana siyakubona lokhu kathesi kobulawayo silama kansila ngu-17 afakwa nguChamisa inhloso yalokhu yikuthi ma kuphuma imisebenzi betshele abantu abana abakibo khona le Mashonaland. I-Mashonaland le Matabeleland vele kungamazwe amabili ahlukeneyo kungani kathi thina kwela kithi komthwakazi ngapho khangela imisebenzi 80% ngabantu abavela emashonaleni emhlabathini wobaba bethu obaba omkhulu bethu emaplazini khona lapha kugcwele abantu bemashonaleni sinabo baba bahlezi emakhaya abalwela leli lizwe kodwa bayahlupheka emakhaya gabalawo nalowo mhlabathi kungani kathi bona abantu bemashonaleni lokho begcwaliswa ngapha emathebeleleni ungaye emashonaleni angeke uthole amandebeli emaplazini ungaye uthole amandebeli emisebenzini yabo thina kasibahluphe endaweni zabo kungani bona lokho begcwala ngapha uthami Shamisa lo mnangako bavele bengabantu abasondayo thina ukwenza kwabo kuyafanana ukuthi kabasithandi khangela igolide abalithaphuza umthwakazi more than 100 kgs a month abalithwala lapha kumthwakazi which is more than 570,000 US idliwa khona le Harare khangela imali ezingena amabhoda akithi kumthwakazi idliwe Harare konke silakho thina ikhulu Harare
njani abantu be studio 7 yazi ukuthi enye into ekhona ukuthi kudala kwakula ma-payslip into eziyenza ukuthi abantwana baphonge ukuhamba besenza into ezingayisizo besenza ukumitha lokhu ikuthi labo sebedinga ama-payslip i-payslip ikuthi kathesi vele you pay them slip kathesi into esebeyazi abasakwazi amaphepharana ekhona kudala nawana ungabhatala then sulala yinto esikhona ebantwaneni nakusela enye into vele umthetho wasekho lapho
Salibonani, salibonani, salibonani bathwakazi abahle, salibonani basakazi bethu abathandekayo, siyabonga izindaba enisinithela zona imihla namalanga, siyabonga sizwa indaba ezilehlonzi, sizwa indaba ezipheleleyo, hawo kodwa sikhalangezela kithi elibulawa ngabantu ngabomo, kambe sikuzwile lokho kwaseQuadri Park kungayisikho kodwa ukuthi ubuye ithenda elivela zoyenziwa eQuadri Park kusuka ikhampani esuka eHarare ibuya nabantu abeHarare okungangokuthi ngapha kobulawayo ngapha emathebelelendi akusela muntu asiyifuni imisebenzi bona yibo abantu abamele basebenze uvele ubone nje into eyenzakalayo amaphathi aopposa izanu yiwo kulapho kulabantu ababoshwayo kuphela kambe yiwo kulabantu abayenza amacala bodwa yena abantu bezanu bekutshontsha kangaka berobhilize kangaka kunye labo bonke bona laba bayebizigqokoxela layo wakithe nalowo kuthiwa ukhayimoli khaya Simoni lo owasesanzukwi sewabaleka sewahlala khona le Harare ngoyothengisa ilizwe laphela nya babetho Gibbs singakhulumi izinto ezitshengisa ukukhetha kambe kungasuka ikhampani eHarare izobuya nabantu abavele eHarare izosebenza kobulawayo izothatha yonke le mali ekhona ihamba nayo hawu kodwa ke nibone nizwe lakithi bakithi asisebenziseni ivoti lethu sikheni sivoteni okuhlakaniphileyo
ngibingelele zihlobo zami ngakwistudio 7 ngibonga kakhulu ezindabeni zanamhlanje lezi nesimanga uma ngizwa kuthiwa umama uGrace Mugabe kuthiwa uyakhala kakhulu ngokuthi induna yakwazimba ithi yena umyeni wakhe uDr. Robert Mugabe makayembiwe lapho ongcwatywe khona emzini wakhe eyekungcwatywa eHeroes Acre kuthiwa ukhala ezimajiyane bakhala okungakanani omafuyane uma befuna nabo ukuthi abayeni babo abalala emzini yabo kodwa uMgabe wala layekhona lo mama wala wathi mabayengcwatywa eHeroes Acre lapha babengafuni khona naye akahambe oyongcwatywa eHeroes Acre lapha ongafuni khona kumbe lapho unkosikazi wakhe nabantwana abangafuni khona nemuli yonke yakho uMgabe lapho engafuni khona kayengcwatywa eHeroes Acre uMgabe kayembiwe eyengcwatywa khona lapho kulele khona abanye ababengafuni ukuyolala khona naye kahambe abemimbe ehambe naye khona lo masemathambo omhlophe kahambe eyolala eHeroes Acre lapho ongafuni khona lapho abanye ababengafuni khona wabathatha ngoba babengasazikhulumeli wayobasa khona naye kabayemusa khona naye fune phelele khona ngani ngendlela naye wayephatha ngakhona ezinye inkokheli naye kahambe eyolala nazo khona ngani kumakhulu yabekulwa khona le lapho abayolala khona eHeroes Acre ngajabula kakhulu
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe Umsakazo Voice of America ubika ukuthi ukufuthelana lokukhulumisana kubi kuya phambili phakathi kweziphathamandla zakwele China leza kwele Taiwan. Umsakazo munye uthi njalo kubhubhe abantu abayisithupha kwele Yemen izolo ekudubukeni kwebomba ebelijonge iziphathamandla zikahulumente ezimbili. Singene kudaba lwemelika. Uzulu waleli lizwe namuhla ukukhefu elibizwa ngeColumbus Day. Usuku lolulu nanza ukufika kuka Christopher Columbus ezihlengeni zeAmericas ngomnyaka ka 1492 kulinyanga. Kodwa ezinye izabelo zeMelika azilinanzi leli kefu ngoba zisithi uColumbus wahlukumeza abantu abathola kulezi zihlenge. Ngokunjalo izabelo lezi zinanza ikefu ezazibekela lona zalibiza ngokuthi Indigenous People's Day. Kolunye udaba olwehlukileyo owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthuke izizalwane zakwele Haiti ngempelasonto ezidinga ubuphepheli kwele Melika esithi ziza lomkhuhlane we-AIDS. UTrump ube lomhlangano e-Iowa lapho aveze khona ukuthi ulakho ukuncintisa ukhetho luka 2024 kulandela ukunqotshwa kwakhe ngumongameli Joe Biden nyakenye. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Le nkulumo kaloo wayengumongameli welizwe laseAmerica umnumzana Donald Trump ubona ngathi yinkulumo elenzondo kakhulu yibutshapha bengqondo lowo abenzileyo ngoba umkhuhlane lo wengculaza ukhona nje umhlaba wonke njalo nxa singadingisisa kakhulu ukuthi wabuyaphi singananzelela ukuthi akusho umkhuhlane wemvele lowapho ngokuvela umkhuhlane nje owavela kulomuntu ogangayo lapha emalaboratory and labo bantu ukhomba khona khona lapha kukhulo lena leli lizwe yena asesithi abantu baletha umkhuhlane khona mbona ngathi kudelela singakhohlwa njalo ukuthi umnumzana uTrump vele akamthandi umuntu onsundu ngalokho umuntu open ngakho mpela ongazibiyo ukuthi akuthi ukuthi hayi yena umuntu omnyama uyamzonda.
Umbona encintisa yini uTrump kukhetho olusayo?
Inkulumo zakhe eziningi ziyabonisa ukuthi impela useselesifiso sokuthi uyabuyela njalo ngathi uvuka nje isikhathi sonke ecabanga umethi ngamaqhinga ukuthi acikele phansi umbuso kaBiden ngakho-ke uhlale emchothoza nje okwamalanga wonke. Angeke ngiyethuke mina kusasa nxa usiza ukhetho njalo umnumzana Trump engathi ufuna ukuyangenela funa ukuyancintisa ukuze abuyele esikhundleni lesi ngoba ungathi uyasifuna kakhulu.
Abibandla lakhe lama Republicans ubona bemamukela yini bemvumela ukuthi ancintise ebamele alubana ethe wathi ukuthi uzancintisa.
Kusangezeka ukuthi kungabi lokuzwana kubandla lakhe kodwa ke umbona ngathi nxa sinazelela umbuso kaba uBiden ongena obusa owamanje ngibona ngathi kulokwehluleka okuthize sokusenza abantu bakhulume kabi ngombuso wakhe ngoba senazelela ukuthi inhlupho eziningi ezikhona lapha elizweni ngibona ngathi nxa singakhangela okwenziwa umnumzana uTrump ngibona ngathi uBiden usehlulekile. Lokho kuzayenza kuvuleke kalula ithuba lokuthi umnumzana uTrump abuyele njalo nxa lelo thuba livuleka kuza kwenza ukuthi laba beqembu lakhe abaningi bamsekele bebona ukwehluleka kukaBiden ikakhulu ngodaba lona lolo eke sike saxoxa ngalo msakazi lwabantu abokuza abangaphandle abagcwele ebhoda laphana simbona ngathi bahleli esimeni esibi kakhulu kokuthi noma ngubani ngeke avumele ukuthi abantu bahlale kulesiya simo. Lokho kukhomba ukwehluleka kukamnumzana uBiden bekufanele kube ngako khona sekwenzile ukuze kanakekele impilo yabantu laphana ngoba phecelezi kuqathekile ukuthi noma sicabana noma kulohlupho olukhona kodwa ke sicabange kakhulu ngempila kahle yabantu phecelezi i-humanity akufanelanga siyehlise sicikele phansi impila kahle yabantu.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Inhlanganiso ye-ZCTU ithi kumele abaqhatshi bengeze iholo lezisebenzi kulandela ukukhwela kwentengo yezinto. Ingcwethi kwezemithetho zithi umtshutshisi omkhulu kahulumente akalamandla okwalisa imithethwandaba ukuthi ikhulule abasolwa abetheswa amacala okutshintsha imali ngaphandle komthetho. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.